Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 olesibili emhlazi ku 15 Hlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ihlangane lenkokheli yezisebenzi eyazakala isekela uhlangothi lukahulumende eZimbabwe Federation of Trade Unions izolo emzameni yokuxazulula udaba lweholo lezisebenzi.
Umezwa ukuthiwa khona sokuhlanganwa lo president uJudy Bell
I-Commission ebona ngezokhetho iZEC ithi isigaba seMatabeleland South yiso esihambela muva ngenani labantu asebebhalisele ukuvota phansi kohlelo lwe-mobile voter registration oluqale kulinyanga.
Amanani la alokhe ephansi lanxa ekhuthaza kuyathokozisa ukubona ukuthi abantu bayasukuma lanxa bengakasukume ngenani elenelisayo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lanxa lithwaliswe nzima ngamapholisa labalandeli bemandla lezano PF lizaqhubeka lidinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by elections.
Tete COVID naleyo kubuthana kwabantu abaningi bolingazathi kakuvumakali ngendlela ephezulu njalo kusasijayela ukukwenza.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ubekhangelelwe ukuhlangana lenkokheli yezisebenzi eZimbabwe Federation of Trade Unions eyazakala isekela uhlangothi lukahulumende. Umsakazo weZBC uthi Mnangagwa ubekhangelelwe ukuxoxisana leziphathamandla zalinhlanganiso bedinga indlela yokuvumelana lezisebenzi eziphakathi kokukhalala umsebenzi lezinye indaba eziphathelane lezisebenzi. Siqoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi uMnangagwa ukhethe ukuhlangana lenkokheli yeZIFT ngoba ekhulumisana layo ngcono kulezinye ezifana lezimta PTUZ leZCTU.
Umezwa ukuthiwa khona sokuhlanganwa lo president ukuthi udivele into yakho neyasalungiseki kodwa siyazi ukuthi kuma-negotiation enkulumeni kulabantu abavame ukuba lethuba lokuthi bakwanise ukukhuluma lo muntu ama negotiators nxa sokwehlule ukuthi iZFWTU ikhulume lo president kodwa nje kulabanye abasemuva abafanele babe bakhulume labo akwaliswa sele sembuso vele siyajoyisa ukuthi umuntu le mvumo ayisebenzi zingakhuluma lalo umuntu abafuna ukukhuluma ngalaye into enhle ngoba sebimele izisebenzi zonke angikhole ukuthi nxa ungathiwa into ziyalungisiswa kuyabe sokuthiwa lokhu ngokweZFWTU lokhu ngeke ZCTU lokhu ngokwezimta lokhu ngokwePTZ babe sebemelele izisebenzi zonke.
Ngokubona kwakho kuyini okubangele ukuthi uMnangagwa ehlangane lalabo kulokuthi ehlangane lenkokheli yenhlanganiso ezifana laboZimta laboPTZ?
Ye, siyazi ukuthi akula budlelwano obuhle phakathi kwePTZ leZimta lohulumende. Kuqakathekile ukuthi nxa izinto sesihlupha lo ongathi uyezwana lo muntu othwele isikhoma semali nxa yona iFederation of Trade Unions nxa bezithi bona balithuba lokuthi bangene ofisini kaMnangagwa kupresident kabanikwe izithuba lakhona sica siyabasicabangela ukuthi ithuba lakhona bazali sebenzisa ukuthi baxoxe ngodaba lwezisebenzi zonke. Kuyenzakala empilweni nxa abantu bengathandana basoze bakhulumisane. Nxa yena uMnangagwa engqondweni yakhe sithi yena iPTUZ izimtha bavame ukumelela izifiso zamaqembu aphikisayo. Umcabango yakhe uyabe ephambanisile kodwa imicabango yakhe empilweni uyazi uyazuzakala ukuthi abantu baye bengakhulumisani lobe endlini sibili kula bantu abangakhulumisaniyo into esifanele sithathe nje njengoba iyikho khona.
Ubona ngani ulayo yini imali efunwa izisebenzi zakhe kakhulu amatitshala athi afuna yona i-540 US dollars. Engaba la yini imali engako?
Siyazi ukuthi thina ilizwe lethu ngaso lizwe labayanga. Sile impahla eziningi kakhulu ngaphansi komhlaba, kumhlaba wethu. Uhulumende silayo, esilayo lo uyabhidliza izimali, khangeli amasocha, amapolisa, imprison service, abantu baningi kakhulu, amanye ama public projects abayenzi abawenzayo, kangenisa izimali kulezi mali eziningi eziyama diamonds, igold okuphunyiswa okungekho emthethweni. Imali ikhona, angiboni ukuthi ungaswela ukuthi uyehlile ukubhadala izisebenzi zakho wena. Ungabuza ubona izimoto abahamba ngazo omnanga kwa convoy yakhona izimoto ezingu-40 ngabe siya emhlanganweni engaphandle kwelizwe bahamba bengu-100.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Asambeni madoda siyovota.
I-commission ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi isigaba seMatabeleland South yiso esihambela muva kunani labantu asebebhalisele ukuvota phansi kohlelo lwe-mobile voter registration oluqale mhla ziku-1 kuyona le inyanga. Kumbiko owethulwe izolo enkundleni yokuxhumana iTwitter, i-commission le ithe bayinkulungwane eyodwa kuphela 1133 asebebhalisele ukuvota kulesi sigaba seMatabeleland South. IZEC iveze njalo ukuthi iHarare yiyo ekhokhelayo ngabantu abazinkulungwane phose eziyisichiyagalombili 7841 asebebhalisele ukuvota ilizwe lonke jikelele kusukela mhla ziku-1 bedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 25,603. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu umnumzana Efidlela Ncube.
Amanani la alokhe ephansi lanxa ekhuthaza kuyathokozisa ukubona ukuthi abantu bayasukuma lanxa bengakasukume ngenani elenelisayo elisuthisayo elenza abantu bathi bona yebo sekuqondile. Kusese ngumango nxa uqathanisa inani labantu beZimbabwe ukuthiwa yipopulation labantu ababhalisele ukuvota, abantu ababhalisele ukuvota liphansi kakhulu inani labo. Ngakho ke kusadinge ukuthi kulungiswe khona lokho, kusadinge ukuthi abantu register ngobunengi. Kodwa ke kuyakhuthaza ukuthi bakhona abasukumayo, kuyabonakala bayasukuma kodwa basadingeka basukume kakhulu ngokuba akukalungi ngendlela ebefanele ibe yiyo. Inani liyadingeka liqanise kakhulu.
Abadala bathi esalamuva ibanjwa izinja Ncube, ungabatshela ukuthi nxa sebethe balahlekelwa yilawo ma constituencies kutshone kubo kubaphatha njani?
Inani labantu ababhalisele ukuvota yilo elisetshenziswa ziswa ukuthi isihlalo eParliament babe laso abakuleyo ndawo kumbe bangabilaso. Bangaba balutshwana abantu ababhalisele ukuvota endaweni ethile bayalahlekelwa isihlalo siye kwenye iprovince, kanti ke njalo babe sebelahlekelwe yizwi lokukhuluma sebeswelozo abamela endaweni leyo abakuyo. Bayamdinga umuntu ozabamela eParliament abakhulumele kwezentuthuko, kwezezikolo, kwezezibhedlela, abancedise entuthukweni. Nxa kuza kunywa ilizwe okuthiwa i-delimitation kuyakhangela ukuthi abantu abasendaweni ethile babhalisele mhlawumbe kancane nxa uqathanisa la kwenye indawo, bese kususwa leso sihlalo siye kwenye indawo lapho ababhalise khona kakhulu. Okungenzeka ukuthi endaweni lasike sithi kuseGwanda khathesi mathathu ama constituency ungagcina usule yodwa kumbe ezimbili, ensiza ungagcina usule yodwa ungasela nsiza North le South, ungagcina usule yodwa iMatopo ungasela Matopo South le North, ungagcina usule yodwa iBite Bridge ingase ku West kumbe iEast, ungagcina ungaselayo iBulilima West leBulilima East usule Bulilima yodwa. Ingozi yona leyo abasukuma abantu babhalise sekuze bagcine izihlalo zeParliament zikhona.
Njengoba abantu belokhe bemadolonzima, kuyini okunye okungenziwa?
Ziningi izinto ezincedisa ukuthi abantu babhalisele ukuvota. Okokuqala lulwazi lokuthi kuqakatheke kangakanani ukuthi bavote, okumele asabalaliswe izekile nhlanganiso ezizimeleyo lohulumende lama-political party la akhankasayo lama-candidate. Okwesibili ukuthi abantu bale ncwadi zokuthi babhalise kumele babe nama-birth certificate ababilungelo lokuthatha isithupha. Isithupha yiso obhalisa ngaso. Ngakho uhulumende kumele abone ukuthi akula muntu loyedwa ongela sithupha sokubhalisa. Okwesithathu okuqakathekileyo ukuthi abasezihlalweni babuse ngendlela epha abantu izizathu zokuthi bakhuthalele ukuvota. Okwesine okokugcina ukuthi ukhetho esilwenzayo lube ngolukhululekileyo. Abantu basuthiseke ukuthi nxa siyavota izwi lakhe lizahlonitshwa, ivoti yakhe izabalwa, ihlonitshwe njalo, ukhetho luhambe njengalokho abaningi bevote ukuthi balufuna lube njalo.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe njalo elwela amalungelo kaZulu. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi lanxa lithwaliswe nzima ngamapholisa labalandeli bebandla leZANU-PF lizaqhubeka lidinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by elections. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ubekhangelelwe ukuya kobulawayo ngempelasonto kodwa ngenxa yomumo wezomvikela wakhe abathi kukhanya kungamanga kuhle ikakhulu kobulawayo kasayanga. Sixoxe loncintisa ukuba ngukansila kawadi 8 kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu obelomcimbi ngempelasonto okhokhelwe ngomunye wabasekeli bakamongameli webandla umnumzana Welshman Ncube.
Sibe labantu abafika i-300 abazileyo ikanti ke besilethe kakhulu ke ama-polling agents le-campaign team lezakhamizi kube kuhle kakhulu. Umsekeli kamongameli webandla le Professor Welshman Ncube ube guest of honor lapha afikeke laye wakhuluma khona sikhuthaza ke ekhuthaza loZulu ukuthi abuye azovota mhla ka 26 March ke avotele ke i-candidate yethu ke Edwin Ndlovu ku-ward 8 khonapha kobulawayo. Hatshi kuhambe kuhle kakhulu.
Abantu babone kulabantu abalutshwana kade besembuthanweni lowo inani kade likhona litshengisa ukuthi ibandla alilasekelo. Uthini wena ngalokho?
Umcimbi ebesilawo umcimbi we-ward lakho ewardini sananzelela silibandla leCitizens Coalition for Change silenhlelo ezimbili esizenza ke sikhathi sinye. Silohlelo ke lokubhalisa abantu ukuthi benelise ukuthi bavote kule team ebihamba ke ikhuthaza uZulu bethwala behanjiswa ke ezindaweni lapho kuregistwa khona ukuthi baregister benelise ukuvota ke ngomnyaka ozayo ka-2023. Bezokusithi ke abanye ke singena ke ebantwini sikhankasela ke ama-by elections. So kobulawayo ke silamawadi angu-8 aza ke ku-by election sibe ke lama constituencies ayi-2 lawo aza kuya ku-election. So iwadi nye ngayinye ibisendaweni yayo labo belungiselela ke eyabo i-campaign. Ikanti ke abantu abaningi ke nje bandla sivumelana ukuthi kabangeni ke emgwaqweni badinge abantu kumele be-register bayivota ngoba kukhanya ngani nxa kungabambekanga kuhle ubulawayo ngaluza ke ama-seat edalela e-parliament amabili evele nje ile 12 ibulawayo ibisisala le-10. Yikho ke siyaluqakathekisa kuhlelo lokuregister kwabantu. Yikho ke abantu abaningi kabebandla ke babhoda ke bekhankasa ke bekhuthaza ke abantu ukuthi bambe be-register. Thina kwethu besikwenza ke siyi-ward njalo sikwenza siyi-ward besibize ke i-campaign team yethu elabantu abangu-100 sasesibiza nje lezakhamizi ukuthi zibe khona lazo. Kuzakhamuzi kulabantu abafika i-200 i-Residence Association e-Thorn Grove emzilikazi e-BF ke lengubo yenja. Yikho ke hayi abantu bebebanengi ke ngendlela besihlele ngayo ngoba besihlele phela ukuthi ke kube ngokwe-ward abanye basendaweni zabo. Abantu abaningi njalo bebebuthene ke kuwa-26 lapha dokumele kwenziwe khona i-confirmation ye-candidate ozamela i-council. Yikho ke kwasokudluliselwa phambili kodwa ke abantu bebevele bekhona ngalo amalunga amaningi awe-party. Kanti ke amaningi amalunga ke abhoda asabalala obulawayo wonke ke akhuthaza abantu ukuthi bahambe ba-register bayivota. Umongameli webandla bevele ngelahlelo lokuza kobulawayo njalo angithembi ukuthi uzabuya kobulawayo ngoba ama-by election la khona elizwe lonke akho kobulawayo kuphela. Njalo ngemithetho ye-COVID enaleyo kubuthana kwabantu abaningi ngibona ingazathi kakuvumakali ngendlela ephezulu njengalokho sasijayele ukukwenza. Yikho uzananzela ukuthi kasoze ke sibe le-star rally ke kungakayenziwa ama-by elections lawa nxa ama-restrictions e-COVID enala. Siyabe besingena nje siyithimi ekampenayo singena ezakhamizi nisicela amavoti.
Umnumzana Edwin Dlovu ngozancintisa ukuba ngukansila kaward 8 koBulawayo ekubandla le-Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni jikelele izolo, kodwa kulabantu abafika phose amakhulu amabili 222 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Inani labahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvimba i-COVID-19 selehle layafika kunkulungwane phose ezimbili 1884, kuthi asebehlabe ijekiseni yesibili bedlula inkulungwane ezimbili 2182. Abahlatshwe ijekiseni yesithathu bedlula kancane amakhulu ayisithupha 607. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi uhulumende useqinise isandla kwinhlanganiso ezizimeleyo ezicothoza amaChina. Umqondisi wokwethulwa kwembiko kumandla le-ZANU-PF umnumzana Chris Mthwangwa utshele intatheli zindaba izolo eHarare ukuthi kule nhlanganiso ezizimeleyo esezisetshenziswa ukugenqula uhulumende ngamazwe angentshonalanga ecothoza abavela kwele-China. Owake waba ngumphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthumele abantu ukuthi bayembulala eKenya lapho acathe kona. Eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter, uMoyo uthe wethula la mazwi wenzela ukuthi nxa abafuna ukumbulala bengaphumelela umhlaba jikelele ube kwazi ukuthi nguMnangagwa. Manje sengilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Eli njani basakazi, basakazi buka Studio 7, hayi thina siphidi lempela ngapha, hayi sibona nje uhlupho lwesilethelwa iZANU-PF, hayi asazi ukuthi nalowo muntu siyilofaka ku-X kuZANU-PF ukuthi umuntu opheleleyo khanda sibili, hayi hasha thina siyaswela. Kathesi sebefaka umthetho lokuthiwa kubhaka imota sokuyi-$16 ngelanga eBulawayo. Hayi imthetho yakhona shuwa asazi kusiyafika ku-2050 ukuthi kuya kunjani, umuntu asekuthiwa ukungena eBulawayo imali engaka. Bantu bakithi sisukumene sikhiphe sivotele enye iparty sikhiphe iZANU-PF i-MRP njengoba ingangeni kuma-presidential election, asiyivoteni kuma-councillors, sifakeni upresident sithi noma uChamisa noma ngulo uSpangilizwe sifake wane as long sokuphume iZANU-PF kupower, ama-councillors ama-MP sivotele yona i-MRP ngoba leyibona iZANU-PF imithetho yakhona isifakwa manje ukuthi ayisimthetho eqondiwe bantu, imithetho ezodiliza abantu kuthiwa abantu baleli lizwe ilizwe loku alilwangalilalizwe lithathwa ngathi ngendlela lalizwe.
Hey sanibonani bantu baka Studio 7 ojonga olabo nabontungameli nabojonga bonke namablessing nje nonke ithimba laka Studio 7 kungakhathelekile ukuthi ngobeshona mvengambe esindebeleni yenyanibingelela nonke. Nikhuluma noJosephat Plumpt. Yazi ngifisa nje ukuveza nje kancane ngike ngivezele abantu bakithi laba bathi abantu besishwene nabalaba ndlulu. Yazi ma ufuna ukubona akulalele uRadio Zimbabwe. Yikho zofunda khona ubono uzwisise ukuthi kulobandlululo. IsiNdebele kasikhulunywa uRadio Zimbabwe. Ingoma zesiNdebele nje kuphonga uva kwambijana nje ukuthi injini yawo. Avela kakukhulunywa. Sobona abantu ababe lokho bethi thina simasikhala bona bethi si hey siyabandlula. Angazi ukuthi ngabantu abanjani. Umqondisi impela kayibambe engayekeli. Qhubeke nje ngiyayimRP sibelwe nje ukuthi engathi nathi amaNdebele ngapha singakhulile. Kuma nje ungabheka bayacindezela nje. Lezi into ekuthiwa ziyenzakala eSouth Africa ukuthi amaphepha asalokhuzwa. Yibo abantu bezanu bona babahamba betshela oRamaphosa ukuthi libavalile abantu laba sibuze bexotshwe ngoba bakwathi abantu besindebeleni ngobuningi asila maphepha. Ngabantu bezanu, ngabantu bezanu ngempela. Izanu mpela yisisithe esikhulu kona lo mhlaba. Lako okunye okuningi siyakubona kodwa ke izanu mpela thina sibuhlungu kakhulu. Ngakho ke lani bantu bakithi elingakuboni alike likubone mpela ukuthi sithwele nzima kanjani ngabona abantu. Ngiyabonga.
Linjani basakazi beStudio 7. Hayi, siyabonga ngendaba elisinika zona nsuku zonke ngemihla ngemihla. Siyabonga kakhulu. Lami nokhulumayo umoyo lapha eNtabazintuli. Eyi, ngiyawezwa amaphathi akithi lawa lokhu ezama ukukhankasa. Ikhankasela ama-by-elections abuyayo lokhetho olukhulu oluya next year. But ngiworried kakhulu. Ongamaphathi okuningi ngeni lokhu okubuya kuzodisturba okunjengokwabomonzora omakhuphe. Hayi badoda, lokhana ikugeni isizano isupport because nxa i-opposition siyaqamuka iqamuka iqamuke kangaka kambe sizatholani? Akona nto esiyayithola ngoba izanu yona iyabe lokhu ilosekelo olukhulu emakhaya, igcine sithatha labanye abasetawuni kade bejekile umonzora ngoba umonzora vele kakulantayenza amakhupha kulantayenza badlala ngabantu nje. Kodwa-ke hhayi, asithembeleni ukuthi nxa singavota sonke ngomnyaka ozayo kungaba lo tshintsho kelizweni. Ngiyabonga.
Basakazi abalaleli beStudio 7 uvuka njani? Ufike iqinisa lo okhulumayo ikhuluma eseJohannesburg ekhaya kuselupane ejabhiwa ekana. Balaleli beStudio 7 kodwa ngabe niyathanda yini ukubona ukuthi thina ezinje singamaZimbabweni abantu awamanye amazwe siyabanukela nje. Nawe sewuze uZimbabweni, nawe uze ube namahloni okuthi wena uthi uphuma eZimbabwe ngangcono ukuthi uphuma eMozambique, uphuma eZambia, uphuma eAngola, uphumaphi kunokuthi wethu uphuma eZimbabwe ngoba iZimbabwe ngathi nje angazi noma leli lizwe lakithi laqalekiswa, angazi noma kwahamba kanjani, angazi noma libuswa ngabantu abarongo, abantu abanganaye unembeza. Yikho nje nakithi sunga abantu sebengasenaye unembeza nakithi. Sesiyinyamazana phela thina njengamaZimbabweni, sesiphenduke saba iyinyamazana zeganga, sesiphenduke saba iyinyoka umabona abulawe ngendaba ze-government yethu, ngendaba zikahulumeni wethu onguyena odonsela kwesakhe, edonsela ingubo kwelakhe isayidi, akhohlwe ngabantu bakhe. Noma sithi sikhala sizwa kanjani, akekho nje osizwayo. Noma singaze kuye kukhala kusadiki, isadiki ayizwa, kuye ku-AU ayizwa, kuye United Nations ayizwa. Ngalolo hlupho esiluhluphekayo eZimbabwe, ngaleyo nkinga esiqondane nayo, esibhekane nayo siseZimbabwe, singabantu baseZimbabwe, ngempela umnangagwa nomgabe bayiqedile iZimbabwe straight, awujiwe ngalaba bayiqedile iZimbabwe. Ababoni thina ngapha phansi ukuthi sihlupheka kanjani. Kungangcono uma ngabe ubona ukuthi asukwedlulile phela, kungcono ukukhuluke kungene abanye. Manje lapho eZimbabwe bazitshela ukuthi bona yibo abalwa impi, yibo abazaphatha umbuso, impi kuyukuthi nathi thina sasingalwanga nti, singaphathwanga isibhama sangena isigaba. Kodwa nathi laba bantu ababesezigangeni babephekelwa yithi, babebulawela iy'nkukhu zethu, sasibulala iy'nkomo zethu, baphekelwa yithi. Bona sebezitshela ukuthi bona yibo bodwa abalwayo, kumele bavuse. Hhayi, iZimbabwe madoda iseyimoshakele ngempela. Ma ngabe izalo mpela, ma ingabe kufeka inje, uyabheka nje imigwaqo injani, ingamagodigodi. Manje asifuneke yifeni ezibhedlela kuphi kuphi lana emazweni la esikhona. Siyanyanywa, siyathintwa abanye kwamanye amazwe ababathithi the way abathitha ngakhona abantu beZimbabwe.
Sanibonani, sanibani basakazi baStudio 7. Ukwengelela yongwenya. Hayi, ngikhala ngolawulo mkhosi ngemfundo esekhaya manje. Imfundo leyo from 2020 up to 2022 manje hayi imfundo yawa, imfundo ayisekho. And igengi le eqeda form 4 manje 2021-2022 kusiya phambili ngendlela isimo esikhona, othisha bastrike, othisha baholi, uzofundisa kanjani ingane omunye umuntu eyakho ingane ingafundi? Angazi uhulumende wayengakuboni ngani lokhu ukuthi imfundo iyawa? Or mhlawumbe bajabula ngoba bona phela iy'ngane zabo zifunda ngaphandle kwamazwe and bafunda imali ezikoneni phezulu imali ephezulu thina abantu singenalutho siyasokola but bebangakwazi belungisa imfundo ingane zifunde nje kahle njenga before izimbabwe isaziwa ukuthi ngemfundo ihamba phambili but soke ungenele obaba lo mnangakwa lona hayi azomosha yonke into angazi obaba ugawule bona babemsekela bemncomo amncoma ngani ngoba imfundo yawo or mhlawumbe umuntu ngoba phela ujabulela ukuthi like ipocket limnandi lifuthumele
Salbonani basakazi kwe-Studio 7. Ngikhuluma lomlilo. Njengamanje ngikhuluma nani ngise-South Africa eJohannesburg. Ngilapha ngokusebenza kodwa ekhaya ngibuya eNkayi. Ngike bengifunda lapha emiwethu emathekweni South. ENkayi bathi ngu-Stars manje. Sabathi ukhulumani FM ufike akhulume khona ethi useyakhe isikolo ezintathu igonye dabe le sakonda wonke uthi wakhe ama secondary schools uthi wayakhe ngemali engange 2 million zimdollars kambe 2 million zimdollars imali ukuthi ungazuye kambe emsakazweni ufike ukhuluma amanga angaka umuntu omdala thina sithi choose abantu ukuthi bayasimene parliament kade sithuza ama actors abantu nje abafika ngale ba act baye add ama numbers kungekho into abayilandile ngale bajike lapha bazotshela thina abantu sabachuzayo sithi mhlawumbe sithuza umuntu ozosimela kahle parliament ahams izikhalazo zethu parliament alandu umuntu omdala kuyadlala ajike lapha bazotshela thina manga umuntu esamchuzayo ngizwe ngokudana okukhulu ngento ekhulunywe ngu-Stars manje I'm sure izakhamuzi eziningi ezenkayi ezifundile lento ozayizwa emsakazweni eZimbabwe kukhulu wakhuluma eminyakeni wathi we are not grateful ukuthi umgwaqo wenkayi usuyakhiwe uvele sukhandiwe and khonapho ukuthi ukhandwa angibone into akhuluma ngento ikhandiwe efuna nje ukuthi yena ajabulise abantu bakhaba ama-paymasters abo iZANU-P F ukuthi abantu bayivotele
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kwezemelika ingcwethi kwezempilakahle zithi ubhubhane lwe-COVID-19 luya lusiba nganeno umcebisi kamongameli Joe Biden kwezegciwane le-coronavirus udokotela Anthony Fauci uthi sesifika isikhathi sokuthi abantu bavunyelwe ukuzihambela bengagqokanga ama-mask inani lababanjwa igciwane leli selizinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 ngelanga sixoxe lesizalwane sezimbabwe esihlala esigabeni se-Washington State edolobheni le-Seattle unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Hayi gciwane lezi usuku selingamthwala inganeno lanxa silandela nje ukuthi lamhla emanumber lawa baphansi uzonke ukuthi kugula abangaki kufa abangaki hhayi inani labafayo selisiba lilutshwana kodwa balokhu bememezela ukuthi hhayi abanye bayagula basile laba ababevele bekade behlatshiwe abantu abagula bengasili yibona laba abala ukuhla bayatsho nje ukuthi lesi bhedlela siloku sigcwele so kuyakhanya ukuthi umkhuhlane usesekhona ngenxa yokuthi njengomuntu nje umbosebenza labantu kumbohlala labantu uyezwa ukuthi uzibanibani ubikiwe ukuthi ule-COVID uzibanibani ubikiwe ukuthi ule-COVID kodwa hhayi abantu sebegula i-COVID basile kodwa kunje sizwa kuthiwa abangasile yibona laba angahlatshwayo ngoba o-anti-vax abangafuni ukuhlatshwayo babahambayo gciwane hhayi selinganeno sibili kuyakhanya nje ukuthi hhayi sokunganeno la xa usuhamba ezibhedlela lezi suku xa uzigulela omunye umkhuhlane ongasiyo COVID sebekuwamukela esikhathini esidlulileyo bebengasamukela abantu abangela COVID
ubona abantu balokhu besalandela na imigoqo yabezempilakahle
lapha e-Washington State kumbeni ngithi i-Seattle area basagqoka abantu ama-mask lokuzama kwesinye isikhathi ukwenza i-social distancing ngoba ungakhangela even indawo zokudlela sokwavulwa kodwa uzananzelela ukuthi ematafuleni kalihlalelana eduzane leqisa amatafula kube labanye laphana lalaphaya njengoba i-social distancing sesekhona and enye into ekhanyayo ilokhu like i-public transport balokhu besa-social distance ngeza ukuthola abantu ngaphandle nxa bevela from the same household bekade bahlala ndawonye ibhasi ngangizibone mina loba ngingayigadanga isedlula abanye abantu ema-bus stop ngenxa yokuthi enxanye u-driver inani lakhe le-social distancing phakathi kwebhasi labeselanele kumele. Kunzima lapha uthi ungafaki imask ngoba abantu bayakhangela ngendlela ezimbi, bayakhangela ngelihlo elibi. Lokuthi thina silo governor vele ohlala nje qonqosela kuphela isikhumbuzo ukuthi we still have to mask and social distance. Okunye futhi okwenza ukuthi abantu ba mask le social distancing. Kuye kwathi ngesikhathi isikolo zivula lapha kuvula abantwana abagulile. So nxa ungagulelwa ngabantwana kusokuyagula lo mama lo baba ngkhaya. Lanxa kade bengabehlatshiwe but baye bagula-gula abantu nje. So khonkwana ukugula kwabantu kuyalikhumbuza ukuthi hayi i-COVID kayikahambi, kayikapheli. Ngoba elasezitolo nxa ungena loba nje bengasakhangeli njengakuqala uyahlangana lomunye nje u-anti-vax ongena engela mask. But emnyango wezitolo bayatshela ukuthi abantu bangene lama mask kodwa bakhona oziqoqoda.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seWashington State eSeattle. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ehlangane lenkokheli yezisebenzi eyazakala isekela uhlangothi lukahulumende eZimbabwe Federation of Trade Unions kumizamo yokuxazulula udaba lweholo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo nguChris Gande.